Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uzulu wakithi ikakhulukazi laba bafika ezweni laseNgilandi abafika ngama-permit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kade lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathini esilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abaningi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eleBhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama-budgets. Njalo i-budget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe lelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondane lezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekukhangelane nama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privilege athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende sigcine wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyi-caretaker ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana bane noma mhlawumbe kulabantwana bahlanu sebebona ukuthi deficit noma imali asebeyiluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ebhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala zidingwa imfanelo zomntwana sebethola ukuthi sekusiba nendleko eningi kakhulu ngoba yena engumzali eyedwa imali yakhe ayibhadalayo eyetax mhlawumbe asithi phose sithi i-50 pound leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yethethe kungakanani. Yikho sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesiletha abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcine ukusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana abakwakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi iningi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiye abantwana emuva okungakuthi nxa sekufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleliyani ilizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshelwa noma bezohlala lapho khona khona kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuchiye umntwana kuma-temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.